thina e-military level, emabangeni lawa e-veterans, kumbe mina e-personal level, angisoze ngivumelane lakho lokhu. Kumele ukuthi khona nxa isithuba selifikile elikamnumzana lokuthi ethiyele omunye itheni yakhe isikwanile eze njengakho nalokhu. Njalo mina naye upresident wathena itheni yakhe ingakwana yena hatshi uyehla ithiyele omunye. Njalo azamthiyela nxa silandela ngenhlelo zethu thina echamba ngazo elizweni ngokholo lwethu. Yabethiyela u-deputy vice president. U-deputy ngithiwe engaewoveteran who knows the objective of the army struggle. Who knows ukuthi kuyinamele ekwenze aye kutshela abantu ngesikhathi sempi. Osokudingakala kuphela kudinga u-vice president wakhe another woveteran who will deputize him. Yikho kumele kwenziwe kaphezu.
Mnumzana Ncube, ungathini ngamazwi kamnumzana Mkandla?
Ubaba uMkandla ukhuluma kuhle kakhulu. Kodwa lapho esifika sihlukane khona kulaphi. Thina njengezanu PF sesibophile isibopho leso ukuthi sicela upresident ukuthi aye phambili ku-2030 kwenzeka ukuthi enelise ugcwalisisa izinqumo ze-Vision 2030. Yena upresident yena ngokwakhe akula ngitho elinye ilanga lapha khona athi khona mina ngiyafuna kufika ku-2030 hathi. Ngakho lokho okukhulunywa ubaba uMkandla in terms of the constitution uqinisile kukhona okumele kulandelwe ku-constitution ukwenzela ukuthi kugcwaliseke ukuthi ubaba uMkandla afike ku-2030. Asizange sithi kumele ukuthi siqhamule i-constitution hathi bo. Ingafika-ke ku-2030 ongenayo angene kulandelwa i-constitution.
Kodwa sibonile kule ingxabangxoza emathuneni e-Heroes Acre okukhomba ukuthi alivumelani lonke njengamalungu ebandla lezanu PF ngalolu daba.
Okwenzakalayo dadewethu ukuthi izanu PF ile-democracy yikho phela okwalelwa ngabobaba uMkandla ukwenzeka ukuthi umuntu wonke akwanise ukutholokho umbono wakhe engephuselo. Kodwa thina sihlanganisa amakhanda sikobulawayo amaprovinsi wonke ngu-10 aphuma lesi nqumo sona leso ukuthi upresident aye phambili ku-2030. Akutho ukuthi enhliziyeni sonke siyafanana.
Naso indaba mnumzana Mkandla.
Konxa eyiceliwe bambe bamcela weziyavuma kumbe afuni asazi kuyabe sekukuye yabo bona njengebandla. I-constitution abathi bangayi-amenda verified but ake sikhangeleni ukuthi ama-politicians osukela yena uRobert Mugabe nabadeputy akhe kuze kuyefika namhlanje kuyini abakwenzileyo elizweni bephasa kangaka abantwana kodwa imisebenzi ingatholakali. So kuvala amakhampani okay bayavala kuvala yonke into kuvala nentankeri yona le kutankeri zesibidi sizayisela njengoba vele umgwaqa khona singamadodibo yikho isithi upresident at war-veteran level is already dead because the vice president will take over ngakam 2028 president he has to take over. Thina kasisoze siyamtela we give him orders ukuthi we are now turning left or about and we are turning right. Go forward, you march forward. Because if I'm telling you vice president, that is our policy to be order. Especially being our own vice president who is a war veteran to deputize you. Then even solutions are local facilitated and taken this corner. It is really to me and the women to move on. Let me start that we must correct that and then to lose the DNA and the DNA. Actually, this Chinese about in Zima. Khathesi upresident okhona esinayo khathesi ku-Second Republic yona le uthele nzima umntwana womuntu kufunakala imisebenzi kufunakala izimali bona laba abasemsebenzini bafuna imali ukuthi khona zikhwezwe konke khona likhane eyithathangati akula mali lapha yona kuthiwa yi-zig yona leyo ungayibona nje iphethwe ngumuntu ungathi uyibambe nawe igijime enyangeni ukuthi yiyo yini eyikhona yona le kude yisekhileyo ngoba uyakuthi uthabe kakhulu. Ayikho abonakali ukuthi uyisebenzise uyisebenzisa na kuyiyona le kuthiwa yikhokheshi kuphela iphelele khona ngale moyeni ingalibambanga iphepha leli yakho. So sesifuna ukuthi bona lapho kuthiwa ngamahoveti labo bebeyibo abathatha i-button stick bebese bekhokhelela betshengisa abantuthina babekulela bekhokha ifuni ngoba nama-politicians iyahamba asayina e-Lancaster House lokho ababekusayinini asithi yikho khona lokho okwenzakalayo asikwazi. That will be put in practice. is very practical.
Mnumzana Ncube uyavuma yini ukuthi uMongameli Mnangagwa usehlulekile ukuthuthukisa ezomnotho?
Babesuka siphambanelo wabumkhandla. Thina njengezanu-PF, njengephathi, u-Vice President, bonke bebabili siyabahlonipha kakhulu. Lama-veteran siyabahlonipha kakhulu. Sihlangene, sibonisane. Babesixoxe esikhulu ebandleni. Lokho kukuthi indubu ehlangana nazo, zikhona kodwa akutho ukuthi zibangelwa umuntu munye. Siphuma kathesi ku-drought elinzima kakhulu. Siyayibona phela imisebenzi eyenziwe ngupresident ubaba uMnangagwa njalo laye eyiwo veteran yikho njengephathi kaye phambili kusuku kufika u-2030 kodwa akutho ukuthi ngo-2030 yena ongenileyo wezanu-p f yenalo ku-automatic ngoba kuya kumele ukuthi kuye kuma-general election pela simkampenele sonke sibambele lama-wo veteran ngoba kuyabe kulama-opposition nabanye abaphikisayo phela ngakho akumelanga ukuthi sigijime siye phambili kakhulu lapha yikusela kwenzeka ukuthi isinqumo sethu ivizini yelizwe iphumelele.
Ungasigqibela lingxoxo ngamafitshane mnumzana Mkani?
Hayi, sibonga kakhulu umbono kakaza lapho u-honourable Mngane. Kodwa ngenxa sithi mina singathwalisi u-current president umthwalo onzima look at i-issue ekukurawuzi it is sixteen yet yena uzamile ukuthi khona ekuthela akuhanje lapho ngiyakhangela ukuthi khona awubesigeni ukusolve this issue uyehluleka khona lokhu yena imibono yakhe ibimihle kumbe uvele ngani abantu abamsekelayo asikwazi uthi ukhangela kuvethiwa abantu laba ama-exgenes nalaba abantu abangazenge bethele laba bengaphetheya ngale abanye besebhukhwe abanye bengaphi ngaphi abanalaba abathena khona lapha lokhali at home but nakhathesi izinikazethu yangkhona it is not there ezinyangaabaqabisela khona ukuvedwa that is a clear indication and besayini ukuthi khona things are not good on the ground this is where we differ ukuthi no the as an organization has failed us as a nation from point A to B as a result let us put someone who is a war veteran and then automatically the vice president becomes the president there kuma-elections la azabuya so that abantu bebe nokholo lokugcina ngalelizwe lapha abaholona khona kuphangisa ukulungiswa that's what we are looking for.